emisebenzi yazayo engena embusweni kazifezekanga. Ikanti-ke khonokho ayesithi uzakulungisa kube ngcono sikubona kusiba wena. Akulanto ebambekayo aseyenzile mna ngigagolophe wangingenayo ngekhulu ka-November 2017.
Nasi indaba babachuma kuthiwa akulalutho olubambekayo solwenziwe ngumongameli Mnangagwa.
Lokho kusho nje ngumuntu ongavele ukuvuma iqiniso kumbe umuntu olobona. Yilenge izinto esizenziwe ngembana kokungena kukababa uMnangagwa embusweni. Siyakwazi sihambile ekhethweni ngo-2018, ukhethweni lo-free and fair olancono nalakulancona yi-America nabanye. Sisuka lapho sibonile ama-infrastructural development okuqale imigwaqo. Kuguqela le damu elikhulu elangapha kithi emathebelelweni ligami likazwayihlangane. Lelo damu lizanceda kakhulu uBulawayo ukubana abe namanzi. Okungenza ukubana ama-industry akwanise ukusebenza kuhle ngoba akasebenzi kuthi xa kungenamanzi ama-industry. So konke lokhu kudingisela i-focus ne-vision ekaba uMnangagwa engena ukubana hhayi ukubana into leyo ilunge asiqatheni silungisele i-infrastructural issue zethu imigwaqo yethu ukwenzela abantu abantu bekwanise ukuhamba from point A to point B. Okuinto eyenzakalayo Zimbabwe yonke nje ejikelele.
Baba Ndlovu, uyamuzwa, uyakhuluma ubaba uChuma. Ungathi kungapi lapho uMnangagwa asilela khona? Iziphi izithembiso mhlawumbe ezimqoka asehlulekile ukuzifeza?
Siyamuzwa kaChuma uyakhuluma, kodwa singathi uyatha inganekwane nje. Ukhuluma ke into engenzakaliyo. UMnangagwa wathembisa izinto eziningi. Okokuqala wathembisa ke ezomnotho zizathuthuka, umnotho eZimbabwe uzathuthuka, uzaqeda i-corruption, uzalungisa konke ongabe kahlupha elizweni. Yibo kambe kukhulunywa ngemigwaqo lezi, inhlelo ezazivele zikhona. Umgwaqo lowo osuka ePlumpton usafika eMtare udlule eGweru leHarare, uvele umgabe wawuthiwa ukhona wenziwe yikhampani yeSouth Africa. Yena-ke asewenzile ngo yilo osuka ke-Bedbridge uqonda eHarare, kodwa zinhlelo ezazivele zikhona sezisenzakala. Esingeke simnike ikhredithi ke uMnangagwa kwafika akwenza yena ngoba zinhlelo vele zazivele zikhona zisebenzeka. I-corruption-ke kayiqedanga, singathi-ke useyipromotile ukuthi phambili. Ilizwe silibona-ke seliranwa-ke ikhatheli eyodwa ekatagwereyi ukuthi nguye osekhona kufiweli. Iprize yefuel isidura, umgabe wayitshiya iyi-90 cents ingasodola, isikho wayitshiya iyi-90 cents ingasodola. Ubheka thesi izinto zonke lezisezakhwela ifuweli-ke $40. So akulanto nje esingathi thina wayenze bambeka economy-ke is nose diving iyaphansi kuthi izisebenzi lokhu zihola ibhondi engathengiyo, amapaspoti abantu kabatholi kaphumi. Kodwa ngesikhathi sikamgabe kwakungcono laye wayelochuku laye kwakule corruption. Kodwa-ke semkhulu beya-ke lalowo owayengukondaktha wakhe kubhasi yakhe bedrayiva. Ukondaktha-ke ukhanya uhesi kazange afunde okuhle azasale kulungisa kumgabe, ukhanya wafunda nje ochuku kuphela. Abantu bayabothwa ilungelo loluntu kalikho elizweni. Ngesikhathi sikamgabe kwakungasayenzakala sekuenzakala ukuthi amandla akuphikisayo bathi besiyayenza imihlangano, bathola amarodoku bathawe ngamapholisa baboshwe. Sikubona-ke sekusenzakala-ke ngesikhathi sikaMnangagwa uchamisa uchaywe emasingo, uchaywe emtare, izolo emadebele north enkaya igijisiwe njalo. Kambe yilo ilungelo loluntu na ekhuluma ngalo ukuthi usezalileta njebe sitena-ke u-Second Republic.
Baba Chuma, uyamuzwa uNdlovu lapha uthi uMnangagwa mubi ukwedlula umgabe. La kundaba zamalungelo lapha uthi ayephulwa amalungelo labochamisa bayaliswa ukwenza imihlangano.
Mina ngizalwa intombi yakoNdlovu. Ngakho-ke uNdlovu lo enkhumala yabethi ngubani bami usibili. Ngiyesaba ukuthi angafike endlini ukuthi uthi emsakazweni umalume ucamba amanga. So yekela ngithi umalume uyaphosisa. Into ekhulunywa ngubani bami lapha yinto le yokukhuluma ngokuhluphekana, njalo yinto yokukhuluma ngabantu abasebemphozisini njengephathi yabo. Kodwa-ke njengoba ngikushilo, ithunje likhona kumuntu ofuna ukuvula amehlo azibonele ukubana sivula ngabisiya na. Siyakwazi yona sisuka embusweni ode utshonisa ilizwe more, ngoba umbuso kababa uMgabe wawulungiselini, kodwa wawumbuso kanesokuthi umbuso
Isikhathi sesidliwe ngomangoye ubaba Ndlovu phose lokugcina ngamafitshane.
Hayi baqinisile abadala ukuthi umfundisi kazizali. Uba uthuma ngazi uba uthuma sini umuntu omdala umfundisi udayilo ngendani efundisa iqiniso. Umntwana nxa emncane kuthiwa hayi uyathembisa uzakhula. Kuyabe kuthiwe selezinyanga umnyaka owodwamba embili emthatha. Umntwana leminyaka eminingi kangaka lokho kuthiwa hayi uzakhula kodwa lokho sesile kukhasa hayi uyabe sengumatholwane engasenguyemntwana. Mina ngakho kudala sakuthenjiswa ukuthi hayi kuzalunga kubuhlungu ekuqaleni. Isingaki iminyaka ikhulu nangakho. Iminyaka emine akulalutho oluphumayo. Pho nhlobo ke ithemu iyi-5 years ukuthi ukuthi-ke i-5 years le zaphela kungelanto ayenzileyo. Yikho ke hayi akulanto abasithembisa yona siyabazi njalo kathuma ubalekile. Ilungelo loluntu kakhulumanga ngalo ukhuluma ngama-sanctions. Kanti ama-sanctions amakhulu esiwabonayo yilawo izanu P.F.A. wethesa abantwana bezimbabwe bangabi lelungelo lokukhuluma abafuna ukukhuluma. I-economy ingavulwa ivalwe yonke kube ngekatagiri angene ku-fuel angene ku-manufacturing angene kwezezibhedlela aphinde angene njalo lekulimeni intwasa leyi ngiyoyikhokhelayo konke nje ngutagiri azange sikubone ngesikhathi esadlulayo lanxamusolozasiwusola lo hhayi uhesi-ke akula lapha-ke othisa khona.
Akuyiphethe ngamafitshane baba Chuma.
Umalume umalume ngindlela ngengamthika ebantwini umhlo wabo beza ngesepa okusalayo umuntu uzazivulela amehlakhe abone kuyahanjwa kuyasetshenzwa brick by brick stone upon stone siyakha izimbabwe le kuzalunga kuphela omalume labo bazogcina sebeshelwe ukuba bekhuluma ngento nje ekugubile kuphela asihambeni sibone madoda.